Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 31 kuzivandlela 2019 ngontungamili Nkomo. Kweze kuseni namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhethe idale lengcwethi athi zizamcebisa kwezenotho la kwezinye inhlangothi ezijiyeneyo. Abalwela amalungelo oluntu bancoma uZulu ngokubambana ekugqokeni ezimnyama izolo emkhankasweni wokusola ukudlwengulwa kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazana ngamasotsha. Ukuhlukuluzwa kwabameli be-MDC edale lephalamende kwenze amanye alawa malunga ehluleka ukuya kuleli dale ekuvulweni kwalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abacebisi abangamashumi amabili lasithupha abagoqela osomabhizimusi, izikhwicamfundo kanye labezokholo. Embikweni wethu leizolo unobhala wedale lekhabhinethi uMnumzana Misheke Spanda uthe abantu laba bazacebisa uMnangagwa ekucandeni umhlahlandlela wentuthuko lokuchasisa inhlelo zikahulumende phansi kohlelo olulendikimba ethi amasango eZimbabwe avulekile kulabo abafuna ukuzevula amabhizimusi kumbe Zimbabwe is open for business ngesiNgisi. Abakhethwe ngoMnangagwa laba bagoqela osomabhizimusi uNkosikazi Divine Ndlukula loMnumzana Busisa Moyo, uDokotela Kuzwinesa Nzwimbo kanye lomfundisi uDokotela Kenneth Mtata. Yena ophange wethula umbiko esithi kasoze asamukele lesi sikhundla. Abanye ngabathi uMnumzana Trevor Ncube olamaphephandaba achothoza uhulumende agoqela ele News Daily leZimbabwe Independent kanye loMnumzana Shinkimunyeza. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Ngile problem yokuthi kona upresident ufake abantu abayi-24 ukuthi bemeluleke. Mbona ngani ngabantu abaningi kakhulu labo ukuthi bangabuya lo mbono wethu? Uzacabanga ukuthi ngomnyaka ophelileyo upresident ibe lama-advisors amabili, uChris Mthwangwa akade engu-advisor, bese kusiba lo babo kade kuthiwa uprofessor Cliver Nyathi okade ema-advisor ngento ze-National Healing Day Reconciliation. Akuzange kucaca ukuthi kuyini abakwenzileyo ngoba sabona ukuthi i-National Healing ayiyanga ndawo. So okutshengisa ukuthi kwakulenkinga mhlawumbe ukuthi i-president elalele abantu bona. So abantu abayi-24 ithuba lokuthi sibuke hlale phansi le-president bekukhulume ngento ezwakalayo. Zengala ama-terms of reference laphana bathi khona amadoda la azabe ehlangana le-president kotali, meaning is just once in every 4 months. So already kulabantu abaningi abaxokozelayo abaseduze kwa-president khonaphana kule cabinet, kulabantu ababekugovernment asebekuzanu kule politic bureau kulanilani. So angibaboni mina besenza imisebenzi yocacayo.
Nxa kodwa ubakhangele bona labo abakhethiweyo, ungathini ngabo? Ngabantu abangenelisa na ukuthi bavuselele umnotho welizwe?
No, abaningi babantu laba ngabantu abangosomabhizimusi abarani amakhampani amakhulu oshinkilinyeza labobusisa moyo. Ngabantu abazwisisayo ngezomkhono ngilezi ukuthi banganikwa ithuba bangenza into ezwakalayo, but okumele kunanzela ukuthi kule cabinet eyiyo eqondisa upresident. Bese kusiba lepolitics eyiyo isikhathi esiningi efuna okwenziwayo kwenziwe ngendlela izami efuna ngayo. So bona sebesiba phakathi khona phana ukuthi angazi ukuthi upresident uzalalela bani. whether into abazikhuluma ezizamene ziye e-cabinet ziyaphruva bese beziyenza bona. So ye ngamadoda asuke anohlonze angamasomabhizimusi, kodwa amboni ukuthi bazathola i-chance yokuthi abakukhulumayo kwi-implement.
Kodwa sizwe kuthiwa abakhona abanye abakhethiweyo asebesithi bona abafuni. Ubona ungani bakhona yini abanye abazakwenza njani?
Ngiyabona incwadi lapha kade ebulenjini kule mfundiso omunye la othe yena uyabonga ukuthi ukhethiwe kodwa angeke yenelise ukuthi engene kwikomiti leyo. So kimi kwasesiba isimanga ukuthi why would upresident kumbe nto asebenza labo be-announce abememezele abantu asebekhethiwe kumabonakude le emsakazweni bengakhulumanga nabantu bakhona kuqala bababuze ukuthi bafuna yini, ngoba sekuthengisa ukuthi abaningi bangaloku besala kuzagcina-ke sekuyazisa yena upresident ukuthi why ukuthi abantu abafuni ukuthi besebenze naye, kumbe yindaba vele eqambe abantu engazange wakhuluma labo.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu sebencome uZulu weZimbabwe lwakwamanye amazwe ophatheke emkhankasweni wokuchothoza ukudlwengulwa kwabesifazana ngamasotsha eZimbabwe izolo. Abasebenza ezigodlweni zezikhonzi zakwamanye amazwe agoqela eleMelika, eleCanada, leNetherlands labo baphatheke kulumkhankaso ngokugqoka impahla ezimnyama. Izigodlo lezi zethule imbiko zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi avikele abesifazana njalo ajezise amasotsha etheswa icala lokudlwengula omama ngesikhathi ehlukuluza umphakathi phezu kokutshengisela ukube khona kumaviki amabili edluleyo. Izisebenzi zamankampani atshiyeneyo lazo ziphathekile kulumzabalazo. Baningi abesifazana asebephumele egcekeni emsakazweni efana lawo nalo oStudio 7, oweBBC lowe-ITV besithi badlwengulwa ngamasotsha njalo bahlukuluzwa. Sixhume olwela amalungelo oluntu uNkosazana Kimberly Bebe.
Umkhankaso lo ngumkhankaso oyenzakale ngendlela eyokuthula, njalo umkhankaso lo ngibone ukuthi ubuphethwe ngabomama jikelele iZimbabwe yonke. Ubungumkhankaso omuhle kakhulu, njalo sihope ukuthi silethemba lokuthi upresident laye nxa engupresident olombono olendaba labantu eZimbabwe kumele akhulumisane labomama bona laba abaqalisa umkhankaso wonalowo. Ngobomama abazange bangene ezitridini bangumsindo kodwa bazigqokele ezimnyama, okutshengisela ukuthi omama sebediniwe ngokwenzakala eZimbabwe, ukuthi omama babanjwa ngodlakela, babanjwa ngodlama ngamasotsha berechwa. Kubuhlungu kakhulu. So umkhankaso lowo ngibona ingani uright, njalo kumele uqhubekele phambili uqine izinto zize zitshintshe, ngoba kuyezwisa ubuhlungu kakhulu sibili ukuthi abantu bona laba abahlukuluza omama ngabantu abakhangelelwe ukuthi bebone ukuthi imithetho yelizwe iyahamba ngendlela, kodwa yibo abantu abacina behlukuluza omama kulokuthi bebeyibo abagcina imithetho.
Sibone njalo abama-embassies atshiyeneyo, abenkampani ezitshiyeneyo labo begqoka ezimnyama besima labo mama laba bechothoza ukudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana. Ubona kusiba lotshintsho yini kundlela amabutho lamasotsha aphatha ngayo abantu kusiya phambili?
Yakwazi isituation yeZimbabwe inzima kakhulu, ngoba ukuze utshintsho lube khona kumele uhulumende okhona aqale ajeziswe ngama-bodies anjenge-SADC ne-African Union. And kumele by right ngabe sikhuluma ngabe sokungenele amanye ama-bodies anjengabo-UN akhangele ngezokuthula, kodwa sibona akula lutho osoluyenzakele akula ma delegation asehambile eZimbabwe ukuthi behlalisa phansi umnankagwa bemlaye bemkhuze wonke umuntu kungani kuthezi kuthule zwi so utshintsho lwangikhona mina ngibona lukhatshana njalo yikho mama belokhu bekhankasa begqoka ezinyama ukuze bezwakale ukuze izikhalazo zabo zizwakale ngoba into lokhu zingakatshintshi kunje so abantu bathi becishelwe i-internet asikwazi ukuthi umonakalo wayenzakala ongakanani njengoba kwakungela internet njengoba i-communication yayiwile
unkosazana Kimberly Pepe ulwela amalungelo oluntu kusenjalo ibandla le-MDC lithi ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwamalunga alo edale lephalamende kubangele ukuthi amanye awo edlula amachumi amabili ehluleke ukuya ephalamende ekuvulweni kwayo ngolwesibili. Amanye amalunga aleli bandla abotshiwe kuthi amanye afohlile ayaphandle kwelizwe ngoba edingwa ngamasotsha lamapholisa. Phezu kokutshengisela kwabantu kumaviki amathathu edluleyo besola ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Ustanekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umsekeli kamkhokheli we-MDC ePhalamende unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumeli njalo weGwanda Central.
Xa ufuna ukubona ukuthi bayahlukuluza u-honorable uThibaya iphiwe ibheyili. Uthe sephiwe ibheyili ethu yaphuma bamzimba futhi bamvalela kata bamnika ama-fresh charges ukuthi wathi ni-constitution. Ngezinye indlela ikufuna ukupha ngokuncindezela ikho sokuthi yikuhlukuluza ndobe ngelacala bamsekela icala ukuthi ayale ephakathi ebi bafika 20 abangekhoyo abacathileyo labavalelweyo ama-MPs umsebenzi wangokuzumela abantu plus kungaba lamanye ama-bill afuna ukudibhethwa angithi kuyavota khonokhwana nxa silabantu inhamba edlula 20 bengekho mele bayazenzela abakufunayo abanye ngama-vibrant MPs wokuthi nxa bekhona siyeza sibile ukuthi iphalamenti iyatshisa ungananzelela vele babegola bona labo ngikuzama nje ukusithena ukuthi i-MDC ibe wiphi.
Wena ngokwakho uke wadingwa yini ngamapholisa?
Mina ngidingwe ngamapholisa afike kathathu endlini yami. Ikuthi nje uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyakugcina. Ngiphumile ngelanda umntwana esikolo ngafika ngezwa kuthiwa bafikile bendinga. But okungihlupha yikuthi baphonge ukufika bendinga ukuthi uNomathemba Ndlovu ukhona yini kungathiwa kakho bayadlula 3 times. Abatsho lokuthi abuya azoripota emapholiseni mbeni ukuthi ngikuphonge ukufika bendinga. Abantu abafika ntambama ngahle ngabonta impilo yami ukuthi isengozini. Lami ngahamba ngacatha ngilokhu ngiphethe ngilalela ukuzwa ukuthi imisindo le isiphelile kwathini thini. Ngacabanga ukuthi engxenye ngemva kwemisindo le ngothi ngiphumele egcekeni mbone isimanga ngihlale 2 days endlini yami ngakaze ngingakabi ePhalamenti. Akula muntu ondingileyo ngingapha ePhalamenti, akula muntu othetha ndinga. So nyabe ngasakwasi ngamapholisa oqobo njengoba abezanuPF ama-youth bagqoka iyunifomu yamapholisa maybe kuyabe kuyibo lakho. Yabonga sakwazi.
Kodwa eGwanda ungathi simo laso sibi njengemadolobheni eHarare lakobulawayo kumbe khona bekungcono.
Hayi khona bekungcono ngoba ababothoyeyo ababalwayo kumbe bebebathathu ngoba kulokukhanya kwenkosi Mkanda noNkanyiso Ncube nomunye angazi kahle ukuthi ngubani. Yibo nje abadejadejiyoyo bavalelwa lakathi esinabo lokhu bevali.
Ngiyavuma ukuthi amalunga edalele ephalamende ebandla lakho lawo ayephakathi kokubangela udlakela kumbe ukuqoqa ukutshengisela.
Akula munye lo yedwa lokuqoqa kokutshengisela ukuthi abantu abahambe bekwenza idemo. Ngikhuluma ngokuthi mina nginje babe ngidinga mina ngangizihlalele endlini yami. Ivele ngingakwazi ukuthi kobulawayo kumbe eHarare kwenzakalani pho mina babe ngidingi lani. Okuveza ukuthi bona laba babadodile abamathawuni amakhulu bebesephonga ukubutha njengakhona okwabakwenzayo babutha ama-councillors babutha ama-members e-party yethu ziphonga uyabavalela.
Unkosikazi noMathemba Ndlovu umela iGwanda Central edale lephalamende njalo ungumsekeli kamkhokheli we-MDC ephalamende kuleli dale. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi umasipala wakobulawayo uqale izolo ukuvalela izakhamizi amanzi okwamahola angamajumi amathathu lasithupha ngeviki emizameni yokuwalondoloza ngoba esesilela kakhulu edamu leOmzingwane. Iphepha ndaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthaze uZulu ukuthi asebenzelane ndawonye ekwakheni ilizwe. UMnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU-PF Politburo izolo. Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Sanibonani Studio 7 nginomeni lokhulumayo. Into engifuna nje ukuthi ngichasise kancane ukuthi abantu abaseZimbabwe mabayeke ukulalela uMnangagwa. UMnangagwa ulamanga amakhulu kakhulu. Kungani amasotsha la adula abantu mhlaka 1st August engakabutshwa? Okwamanje usekhuluma ngokuthi kuzabotshwa amasotsha la adula abantu. Ayikho into ozayenza vela kunamasosha ozawabopha. Into nje oyikhuluma uzabe nje ikhuluma ngomntu omethi khona ngizayenza kanje ngenza kanje. I'm sure uMnangagwa ngicabanga ukuthi abantu beZimbabwe bayi-stupid ngabantwana, kodwa into engiyibonayo abantu labo enhliziyweni zabo lenqondweni zabo besebekwathi khona no lo muntu lo uyahlanya vele lo into oyikhuluma kayenzi. Bakithi ulamacala amaningi lo muntu lo wayenzayo, and sokunzima ukuthi kona aphume esikhundleni okusho ngoba uzofisa ini intambo uzonqunywa vele lo muntu lowo ngoba lento eyenzakala ekhaya kuright. Okay, yena usekhuluma manje ngoba usebone ividiyo evezwe nguSky ukuthi umhlaba ongusibona ukuthi kwenzakala eZimbabwe. Why engakhulumanga before ku-ZBC ukuthi kona ngoba iyabonisa everyday into ezenzakala lapha eZimbabwe? Why engayikhulumanga into yangkhona esekhuluma manje ngoba sokunjani sokubuye izintatheli za-out of the country zazoyenza into enjalo? Ah, bakithi uyabhida lo muntu. Uyabheda ukubheda nje, uyabheda. Akayekwe nje umuntu vele nje abantu bengamlalela ukuthi uyahlusehlanya vele, amhlusehlanyisa. Igazi selimlamandla laba ababulalayo abaningi laba from iGugground ayilo selimhlanyisa. Ungathi uyabheka nje bonke abantu abase obuya ngaphi eHarare bonke nje. Abakuparlament ama-MP bonke nje ungathi sebehlanya nje kulanto abayenzayo. Bayabhedela abantu laba. Kodwa inkosi izobachama uswazi olubi. Ngiyabonga bafundi bendaba nabalaleli.
Kuyabonakala ukuthi khona laba bantu babazi yibo ababathumayo, yibo futhi abathi bona kabahambe behlukumeza umphakathi bekulala umphakathi khona beza yethusela abantu ukuze abantu bengakhulumi abakudingayo kumbe labafuna ukuthi bekubone kuhulumende. Bazama ukuvala abantu umlomo bebayethusela bebasabisa. Lokhu ngikutsho ngoba ngibabona uma bekhuluma bethi bona laba bantu bababazi bayizigebenga abazenza amasosha lamapholisi bakhuluma nje babukeka bapholile. Ngeke uze uphole ma kulo muntu ongamaziyo phakathi kwelizwe lakho ethwele umbhobho ehlukumeza umphakathi oholwa nguwe okumele ukuthi aluba wena nguwe owuvikelayo. So iZANU-PF kayiyekele amanga ngoba iphila ngamanga. Into nje engayisho ukuthi mabayekele ukubulala abantu, mabayekele ukurebha abantu. Thina sathwala nzima ngeGugrawonde, kasifuni iGugrawonde. Le into izayenza ukuthi sigcine lathi sesiziphindiselela ngoba sizaziphindiselela. We can't keep fight forever. No, we won't. Iqiniso lele nikhuluma.
Ya mina ngumoyo ngisemawane Le into yenzakalayo le yenziwa ngamasotsha lamapholisa kathesi ayasidanisa kakhulu ngoba udlame solwaphela kodwa bona lokhu beqhubeka bechana labantu but abantu balambile akula mali akula kudla akulani andiyona layo president uzithulele zwi kakhulumi labantu okokuthi asisakwazi ukuthi kavele sokuhamba njani lawo amasotsha ukuthi aluba uyabakhuza ukuthi no into le abayenzayo ayilunganga ebantwini ngoba bahlukuluza abantu abangelambhobho bona bethwele isikhali.
Bogebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe. Umanyano olwisana lamavukela mbuso akwele Yemen wona okhokhelwa ngele Saudi Arabia uthi uzasebenzisa inkani ukubamba abahlamuki laba ukuthi balandele isivumelwano sokumisa impi. Abatshitshisi edolobheni le-New York emelika bathi banobufakazi obaneleyo obuzakwenza ukuthi omunye umsolwa wakwele Mexico umnumzana El Chapo Guzman afunyanwe ngumthethwandaba elamacala agoqela awokubulala lawokungenisa izidakamizwa emelika ngaphandle komthetho. Uzulu wemelika ubhekane lomqando oyingozi olakho ukubulala umuntu phakathi kwemizuzu engatsholutho nje nxa ethe waphuma phandle ikakhulu esigabeni esigoqela eChicago, eNorth Dakota kanye laseGrand Forks. Izolo umkhathi ubutyikisile mpela kulezi ndawo kuqanda ukwedlula eSiberia kumbe esiqongweni seMount Everest. Lezo ke zindawo ezilomqando odlulise amalawulo. EGrand Forks khona ukukhudumala bekwehle kwafika -59°C. Amabhizimusi lezikolo esigabeni lezi sokulensuku kuvaliwe njalo. Abantu batshona bezivalele ezindlini. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eNorth Dakota. Umnumzana Feston Jasi ifeka wachasisa ngesimo kuloo mango.
Lapha kuyakanda umultiply like imoto azivuki. Imoto ifrizile manje asikwazi ukuyidriva nje in 2 days. Yeah, kuyakanda. Kuyakanda lo kanoti bengakubona uhamba phandle kwesinye isikhathi bayakubopha because that's a public endangerment.
So lizivalele ezindlini kula muntu ophumayo.
Sivalele but yabona uma usuhlale lapho kwesikhatshana nje into yabo usuyijwayele. So labe seliyazana nje ukuthi uma sekuyisikhathi ezinje hayi siyafonelana nje sitshelana ukuthi hayi siyabuya sizovakatsha ngunjalo but hayi awusoze usitode nje sihambahamba phandle.
I-temperature yona imi njani?
Okwamanje I think it's like -50 with the wind chill. So it's around -23 right now. So after wind chill around -50.
Ah, inyamazana ziphila njani po?
Yabona sometimes yiko lapho bona khona ukuthi uNkulunkulu yazi wenza into zakhe. Ngoba you would think ukuthi kunjalo kodwa hayi ziyaphila. Yabona kufana lathi nje qala ngathi ngifika lapha bengitshela ukuthi kuyaqanda hayi. Ngacaba ngokuthi umuntu uyafa la. But somehow umzimba uyajwayela. And ngiyakwazi ukuthi nje akuzwakali ukuthi kuhamba njani. Kodwa hayi umzimba uyajwayela nje. Lawo ugqoke nje lati ngoba sina kuthumela phela amajazi esiwagqokayo ngapha. Esiwagqoke ngapha. Nami ngamajazi ayi-4.
Abezomkhathi bathi kuzaba njalo okwesikhathi esinganani manje?
It looks like kuzabe sokungani sokungcono nje ngabo Sunday Monday ngoba lapho yikho abazama ukuthi siyabe sesidlala lati ingane zinormal kubo 20 kubo 10 of which I thina ngapha siyabe sesigqoka amashoti phela ngalezo
isnow sona siyikhithike sabanganani
isnow yabona ukuthi isnow is not an issue ngoba uma ku snow you know ukuthi at least kukhanya umkhathi ungani ungcono yabona. So it's more yet a lot for a period maybe of 2-3 days. That is 5-6 inches. But then after that, it's the wind. In North Dakota, akula zihlahla, akulani. It's all flat. So uma sokubuya umoya lwana usushaya laphana sokuhlangana labo miners abo lawo yikho lapho oqalisa khona umsindo wonke la.
Uthi ukuthi izimoto zifrizile kazivuki iyavuka sokutheni pho?
Ngapha ikhona ihita abayithengisayo okuyavumela uyithenge nje umkhando ungakabuyi eyokuthi uyayiplaga in ebusuku but then lawo uyabuvuka nje usiyastart imota nje for 5 minutes ukuthi ibikhudumala nje kodwa nje iyabe ikhona ihita yokwenza ukuthi ama-brake fluid nama-coolant kungafreeze. Kodwa hayi nxa ungela ihita la hayi uyayipaka imota.
Umnumzana Feston Jasi Feja isizalwane seZimbabwe esihlala esabelweni seNorth Dakota khonapha eMelika. Hamba lo nongoma besigqibela izindaba zethu sekuseni ngengoma yabo ethi ubizo singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili
Umongameli Emerson Mnangagwa sekhethe idale labantu abangamashumi amabili lasithupha athi bazamcebisa kwezenoto lakwezinye inhlangothi. Abalwela amalungelo oluntu bachayela ihlombe uZulu ngokubambana ekugqokeni ezimnyama izolo emkankaseni okusola ukudlwengulwa kwabesifazana ngamasotsha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 ntambama phela. Mina owena uthungameli Nkomo ngithi kayehlukane kasidibaneni kweze kusasa ezekuseni njalo ngo-6. Litshone kuhle.